Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mntwana omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje. Ngolwesihlanu mhla ka 23 Nhlolanja 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Amapolisa adubule abantu ngolwesine ntambama eHarare. Oyedwa wafa wathi ababili balimala okumangalisayo.
Kuye kwaba kubi kakhulu sikile abantu begijima lapha nalapha abantu besithi izimoto zamapholisa bayazitshisa abantu befuna ukuthiya amapholisa hhayi amapholisa lawo athi ngeke lize kubone lokhu.
Umnumzana Obert Mpofu umphathintambo wendaba zekhaya wethiswa icala lokuthi wayefuna ukukhumbathiswa izigidi ezilithumi zamadola $10 million ekwenjiweni ngomadayimana.
Indaba eserious leyi itshengisela ukuthi ingxenye kukhona uchairman. So kudingakala ukuthi uhulumende abeke i-commission of inquiry ilandele olu daba lolu izwise ukuthi lukuhamba njani.
Ziyabuyela na ekhaya izipepeli ezihlala kule Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa adubule abantu ngolwesine ntambama eHarare. Oyedwa wafa wathi ababili balimala okumangalisayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba badutshulwe ngesikhathi abatshayeli bemijova besala ukusuka endaweni lapho abayihlisela khona abantu kulandela isinqumo esithethwe yikhansili yeHarare esokuthi kumele bengafiki enzikini yeHarare Central Business District. Bathi amapolisa abebambisana lebutho leZimbabwe National Army ngesikhathi kususwa imijova labantu abathengisa impahla phakathi kwedolobho leli. Kulabantu ababikwa ukuthi bagongode amapolisa lamasosha ngamatshe bezama ukuvimba ukuthi bengasuswa endaweni ezijiyeneyo. Amapolisa agcine edubula abantu abambalwa kwabhubha oyedwa abanye balimala. Lokhu kwenze kwaba lo msindo omangalisayo abanye abantu bazama ukutshisa inkamba yamapolisa lezimota zamapolisa. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba. Unkosazana Sithokozile Mhlophe utshele iStudio 7 ukuthi bekuthunqa intuthu eyesabekayo eHarare izolo ntambama amapolisa esilwa labantu makhaza.
Kube lama-clashes between amapholisa lama-republic. Abanikazi bamakhombidi ukuthi basuke e-CBD. Kukhanya khona lokhu azange kuhambe kuhle labo. Basebe sithi bona angeke kwenze khona lokhu. Khanya ngani but i-council igcinise sithi kungona bengabuyela but angikwazi kusuke kwaba le communication breakdown njani. Abantu basebeqala ukudutshulwa khona lapho kuthiwa bejikijela amatshe ngamapholisa nala amatshe ebexosha abantu e-CBD. Abantu labana bathe bebona ukuthi amapholisa sebakhulela abantu labana basebeqalisa ukuthi bejika amatshe labo ukuthi bezivikise. Amatshe athiwa sebakhulela amapholisa basebeqala ukudubula-ke I think khona lapho nje kwasekusiba ne-accident. Abantu laba khanya ngani ngabantu ade be-innocent ngoba omunye khanya ngani izendu ade bezithengisela amazambane khonapho and then omunye khanya ngumuntu ade engelani vele le-riot naleyelayo khanya ade uyi-bystand nanje ade uyihambela khona lapho. And then hayi wasekusuka nje kwaba lo monakalo nje hayi umuntu ongasekho emhlabeni.
Yes, sizokuthiwa-ke abantu bebezama ukuthi batshise iHarare Central Police Station kugcine ngani njalo sizokuthiwa bebebhewula lezi mota zamapholisa lezi nja sezixotshanisa abantu ezamapholisa.
Kusuke kwaba kubi kakhulu sikile abantu begijima lapha nalapha abantu besithi izimoto zamapholisa bayazitshisa abantu befuna ukuthiya amapholisa hhayi amapholisa lawo athi ngeke lize kubone lokhu bagijinyiswana sibili kwaba nzima.
Kodwa kuvame kanganani khona ukuthi kwenzakale kwele Zimbabwe?
Abantu bamakhombi sibili bajalwa ukuthi nxa kufika lento engahambelani labo bazivikele ngibabona bazamani lokuthi bephiwe izinto njengokuthi inothise naleyo bephunga ukuthiwa sukane-SBD kungela justification ukuthi labantu baphiwe inothise so ngabantu laba bajalwa ukuthi bengabona ngani izinto azihambi bazithathele imithetho bazihlawele ezandleni zabo ngenxa yokuthi babebona ukuthi sometimes abantu okumele bebalwele maybe sometimes ithi i-government kumbe i-council omele kumele abantu ayibameli so bakhetha ukuthi bagcine bezifakele umthetho ezandleni zabo bazibele ngoba bebona ukuthi akula muntu ongabalwele.
Ukuthi kambe ibutho kalisoze lingenele nxa kungaqhubekela phambili khonokho?
Ibutho nabo belikhona khona lapho. Angikwazi ukuthi kuqiniso okungakanani but kukhanya ama-members e-army nangekhona khona lapho kuma-clash njengalawo. So ngingazi ukuthi bona bebesenza ndima bani khona lapho.
Kujayelekile ukuthi ibutho libe khona eduzane khonapho selokho kwangena uhulumente omutsha?
Sinjalo ukuba khona siyilethelakala even ama-roadblock siyilayo lokho kungene yona lo uhulumente omutsha. Sithole ukuthi izinto eziningi amapholisi ekhona lebutho layo likhona khona lapho eceleni.
Ye mase sikhangela-ke kusiya phambilini ubona ngazani udaba lolu ikhansili ye-Harare kumele lubambe njani wona ngombono wakho?
Ikhansili mbona nganizele irole yabo ukuthi babe bona imediator phakathi kwabantu lamapholisa because bona yibo abarong ngenxa yokuthi I think iprocedure yabo ayihambanga kuhle ubona I think yibo kumele babone ukuthi khathesi vele ngenye ukuthi kuyalungiseka ngoba sesikhuluma ngokuthi sekulungisa imiphefumulo so ukuthi ngithi sakhulumeka kuzwane kuhle kuhle angazi sibili ngoba sesikhuluma ngemiphefumulo esichuthekile.
Singathi-ke kwamanye amadolobho kume njani ngokuzokwakho?
Kobulawayo la kwezinye indawo hayi ngibona kusathule sibili ibulawayo layo baphiwe inothisi yokuthi amakhombi aphume but kulezi zindawo ezithiweyo sibili kukhanya ngani kuye kwaba lama-meeting ama-stakeholders labantu ama-drivers but hayi kukhanya sibili kube lokuzwanana kuthiwe suke mhlaka-1 March egodini lapho kuzabe kusakhiwa khona.
Abathengi yini laba abatshayela amakhombi?
Kukhanya babe le-meeting sibili babesibizi izikhalazo zabo sibili hayi kukhanya ngabantu abebe lokuzwanana bathe izikhalazo zabo zinganika i-council hayi ngabantu sibili abakhanya bethakazelela sibili ngoba yinto ye-development sibili nale ezalethi i-development kobulawayo.
Lo ngunkosazana Sithokozile Mhlophe isakhamuzi se-Highlands se-Highfields obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ozimele yedwa uthi akumelanga kukhahlanyezwe abatshayeli bemijova labantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni.
Ye Dube, indaba zokubusa indaba ezimele zisetshenzwe ngobunono nangenkalipho yiwisdom enengi kakhulu. Lokhu okwenziweyo ukuthi city council lamapholisa masinyane bethi akusavunyelwa abantu bengene ngezimota eHarare yikho osokwenze ukuthi kube le ngxabangxoza leyi enze ukuthi kugcine umuntu oyedwa esebhubhile kuthiwa udutshulwe wadutshulwa ngamapholisa. Lokhu yinto esihluphayo kakhulu thina esisebenzela amalungelo oluntu ukuthi nxa kuvuke udlame eHarare eZimbabwe yinto ebuhlungu yinto umongameli uNangagwa osekumele ayisebenze masinyane.
Sizokuthiwa njalo ke ezitaladini lapha kumbe ngithi emgwaqweni kade kulaba bantu abavela kubutho kambe ibutho lalo kumele lincedise yini amapholisa nxa kubuya iy'ndaba ezinje?
Ibutho selike lasebenza ngoNovemba kukhanya liphendukile nje kutshengisela ukuthi kuloku kungasuthiseki ngendlela amapholisa asebenza ngayo. Bonile kufaka umkomishi omusha wamapholisa amatanga but kuningi okusamele kwenziwe ukwenzela ukuthi uZulu asuthiseke ukuthi singenile sibili ku-new dispensation ethiwayo otherwise impilo zabantu zizokhe zinzima abantu bathwele gadalayo.
Pho-ke ukuhlukuluzwa kwabantu abathengisa emgwaqweni njalo lalabo abatshayela amakhumbi kuyaphela sokutheni?
Iqiniso elikhona ukuthi i-economy kusamele iguquke abantu bethole imisebenzi. Yikho-ke lapho ukudubeka lokhu ukuthi abantu bathengisa ezitridini okuzaphela khona. Esindebeleni kuthiwa inhlwa ayibanjwa ngekhanda. So nxa abakhokheli befica kule ndubo esizisezile minyaka zaba khona akutsho ukuthi ngokungena komuntu ogqoke isudu entsha namuhla sokusitsho ukuthi zonke izinto zizahle ziguqiwe. Kuzathatha isikhathi njalo kumele abantu ama-citizens eZimbabwe etsho lawo ukuthi afisa ukuthi inguquko eyenzakalayo yenzakale njani.
Lo umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ozimele yedwa ubekhuluma le-Studio 7 eseBoston kwele Melika. Mnumzana Obed Mpofu, umphathintambo wendaba zekhaya, wetheswa icala lokuthi wayefuna ukufumbathiswa izigidi ezilitshumi zamadola, $10 million, ekwenjiweni kwamadayimane. Lokhu kuvezwe izolo uMnumzana Lovemore Kakurotwe kukomiti yedala lephalamende ebona ngokwenjiwayo, othi Obed Mpofu wacela ukufumbathiswa imali le yinkampani ye-Mining Minerals eyayidinga imvumo yokwemba amadayimane kweleZimbabwe. Ukurothwi uthi bathola imvumo yokwemba amadayimane kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiyafika umnyaka ka-2010, loba nje babengavunyelwa ukuwathengisa amadayimane. Umpofu uthi ukurothwi uqamba amanga aluhlaza tshoko. Wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe uthi kwebiwa imali yamadayimane efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Michael Ndiweni, ingcwethi kwezembusazwe ezimele yodwa, othi kumele uhulumende aluhlolisise kakhulu udaba lolu.
Uhulumende yena ungakwazi kumele ukufunana abeke engathi nxa i-commission of inquiry nxa kuyindaba eserious leyi ukutshengisela ukuthi ingxenye kukhona ku-chairman. So kudingakala ukuthi uhulumende abeke i-commission of inquiry ilandele olu daba lolu izwise kuthi lukuhamba njani. Enxenye sekokuqala khona ukuthi ngobhethi yethu enxa baningi vele benza njalo abadinga lezi ndaba ze-bribe. So ngicabanga ukuthi sekumele ukuthi ubhethi akabuzwe. Ngizwe ukuthi awuphumile ephalamenti indaba ingapheli. So kudinga ukuthi abizwe-ke acacise kuhle indaba yakhe, kuhlale phansi kukhulunywe. Ukuresigna engxenye kathesi ngama-allegations a-92. So kumele ukuthi abuzwe kahle kucace. Nxa wakwenza lokho-ke kuthatha amanyathelo umthetho, uthathe indawo yawo, athonise umthetho wangoba nxa wadimanda i-bribe kulicala vele elizweni khonalokhu.
Kuvame kanganani khona kokuthi kuthiwa umphathintambo kahulumende wenze ihlazo elingaka?
Kala ngiyakhumbula uJoyce Mjuru angeza kuthiwa la ngothiwa ngo-10%, kwathiwa ngo-Dr 10%, kuthiwani kuthiwani. So nginangani ukuthi mbona ngani kukhona sibili ngxenye ngomnumzana uMpantambo Obed Mpofu. Ngxenye kasomanga kuyadeka kale indawo ezinjalo ezilandelelwe zingaphunga utshaya indifa kuthiwa ingxenye ulo uRoad Qamba Manga. Ngizanga ukuthi uhulumende kumele ka-investigate sibile kuchayise kuhle kuhle. Abantu betshelwe ukuthi kanti vele kuyini ukutshaya amanzi. Akula intuthu engalamlilo, kwabe kukhona ngendaba kamphathintambo Obed Mpofu. Ngendlela engibona ngayo mina bona uRoad kaMsukeli akafuna ukuthi nje Obed Mpofu uthiwa udimanda i-bribe ye-$10 million. Hhayi, ngibona ngani is a serious allegation. Indaba seqakathekile kumlandelele ngomnumzana Obed kuzwakala ukuhamba njalo isizwe seZimbabwe sinjani ithathe inyathelo izobe anti-corruption commission ichwayisa indaba leyi. Xa kuthi umnumzana uminista Mpofu kalacala uzaphuma kuthi ngayizicala emele umthethele indawo yawo kube sekugcikeni, ngoba into eserious sibili leyo Obed kumele akukhulume kuzwakala ukuhamba njani la engavalelwe ngokuphuma esiyageza izandla anyamalala.
Ye, siyabona njalo-ke uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphitsheka sibili ngakhona kokuthi ulwisana lokungethembeki. So-ke kumele alubambe njani udaba lolu uhulumende lo?
Khonana athathe inyathelo i-Ministry of Justice ithathe inyathelo, i-Anti-Corruption Commission ithathe inyathelo kucace kahle kahle ukuthi kuhamba njani. Asendabeni ngaphambi kuthiwa iyatshaya indiva nje kuthiwa yinto efungenzakala ngamanga, hayi kuntu kathinithini. Kaku-investigate kuzwakala ukuthi kahle kahle kuhamba njani. Hayi, akumelanga ukuthi uhulumende athule nje kungabi intabasalutho. Yikho futhi kakhulu ngikhuluma nge-Anti-Corruption Commission ngayithatha inyathelo i-investigate indaba leyi kucace kahle kahle. Obed Mpofu kathesi ngumphathi ntambo wani weminyango wezekhaya i-Homeaffairs. Angithi ngibona ngani uhambe iminisi eqakatheke kakhulu futhi ngazikhangele i-Homeaffairs yamapholisa. So ukuthi uminisa ngikhona kuthiwa uzwakala kuthiwa ucala ama-bribe branch serious allegation njengoba ngishilo icala sibili alethiswa elikhulu kakhulu umaeshonaaseukuze abonakala ukuthi uclean yini, ngoba nxa kukuthi uminister okhangele emapholisa kuthiwa nguye owonayo amapholisa khona azathinjwa kanjani-ke ukuthi ngamapholisa athenzekileyo nxa lo wakhangeleyo layo kuthiwa uyacela ama-bribe.
Ye, siyabona-ke ukuthi i-Zimbabwe Anti-Corruption Commission iyadungulula indaba ezinje, kodwa bangeke bayisaba lapho ukuthi kukhulunywa ngomphathintambo kahulumente oqakathekileyo kakhulu.
Sizabona khona ukuthi baqinisile yini ukuthi bayenze umsebenzi wabo kumbenza isaba nje. Nxa bezayisaba then isizwe seZimbabwe sazisibona ukuthi hhayi ilifana nje akula kwa commissioner ebe kuthiwa izaba kudlala ngamehlo abantu ngibesifuna ukubona khona so ngathi mina ngesikhiwa yi-test case kumbe idabulo oluzayikhangela ukuthi sibili iqinise yile ukuthi ayizinto eyenzayo imele iqiniso yini kumbe yembesa abantu ngobulembu emefeni akula nto eyenzayo.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa, ubekhuluma le-Studio 7.
Okay. Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umphathi ntambo obona ngendaba zekhaya umnumzana Obet Mpofu uthi uza kwethekelela kwele Botswana ngenyanga ezayo lapho azakhulumisana khona lezibhepheli zeZimbabwe ezihlala eDugwe refugee camp ngokuphindela ekhaya. Kodwa izibhepheli lezi ezabalekela uDlakela ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 zithi ziyesaba ukubuyela ekhaya. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu unxuswe umphathi ntambo wezomvikela kwele Botswana umnumzana Shokhati ukuthi azokhulumisana lesiphephelo esenkambeni eDukwi ngaphandle kweFrancistown mhlazi ku-13 Mbimbitho. Umpofu uthi isikhathi sokuthi isiphephelo sibuyele ekhaya sesitshayile kungelasizathu sokuthi zihlale kwele Botswana. Ineni labalekela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 olo luhlakela olukhulu lwabulasa abantu abaningi ikakhulu abasekeli bebandla leliphikisayo le-MDC ngesikhathi soyengumongameli umnumzana Robert Mugabe encintisana lomuyi uMorgan Tsvangirai. IBotswana kanye lohlangothi olubona ngesiphephelo enhlanganisweni yomanyano womazwe omhlaba olu-United Nations High Commission on Refugees zithi akusela sizathu sokuthi isiphepheli zeZimbabwe zibe zilokhu sikhona eDukwi ngoba ekhaya sokulokuthula. Esinye isiphepheli umnumzana wasu TV utshele iStudio 7 ukuthi iBotswana kanye le-UNHRC sebefuna bebuyele ekhaya. Isiphepheli seziphiwe amafomu ukuthi bagcwalise besitsho ukuthi sebefuna ukubuyela ekhaya.
United Nations ibisinika abantu amafomu ukuthi so wonke umuntu vele fili ifomu yokubuyela ekhaya. NgoLwesithathu besile meeting futhi lohulumende weBotswana khona ngale Dukwi esitshele ukuthi sifile amafomu sibuyele ekhaya.
Inhlanganiso ye-UNHRC isehlisa uncedo lwemali elunika amazwe agcina isiphepheli. Yikho leBotswana lihlaba umkhosi ukuthi alisoke liqhubeke ligcine abeZimbabwe ngemali ephuma esikhwameni sayo. Uwasho ukuthi kodwa inkinga yikuthi abanyeke babuyele nje ekhaya bengasange bekhulumisane lohulumende weZimbabwe ngoba basuka ekhaya kungakuhle.
But into yaba yi-settlement ukuthi singasavumelani ukuthi bona besitshela ukuthi uhulumende wethu sesifuna. Manje thina sithi uhulumende leyo nosifunayo akathumeze umuntu ngapha sikhulume laye simbuze imibuzo esifuna ukumbuza yona esigarantiye nge-security yona le esiyifunayo esitshela ukuthi sokutshintsheni njengoba nguye futhi wasixotshanisayo ukuthi sibuye ngapha.
Esinye isiphepheli esingafisanga ukuqanjwa ngegama sithi baza kuyela kanjani ekhaya ngoba nanku abanye bathiselwa imizi ngomnyaka ka-2008.
Okwamanjena sesiphakathi kwempondo zenyathi nambo bathi sibuyele ekhaya. Sibuyela ekhaya siqonda ngapi? Imizi siyadilika. Usithembisani uhulumende lokhona ukubana uzasenzela khona. Sicela asiphendule kulokho ngoba sikwazi ukuthi sibuyela siqonda ngapi.
Omunye laye uthi abantu ababebahlukuluza lokho bekhona ekhaya njalo iZimbabwe ikhangelane lolunye ukhetho olungaziwayo kumbe luzaba lodlakela kumbe hatshi.
Sicabanga indlela esabuya ngayo lapha sasingabantu ababalekayo eZimbabwe sifuna ukubulawa ngo-2008 kubanga lalolu khetho ukuthi umgaba wayefuna ukuwina by force, by violence, by everything. But now sikhalelane lolunye ukhetho oluzayo. Abantu ababekhona ababengama advisors kamgaba lokho ebekhona si kanye lo president obusayo so sizo sisesaba ukubuyela ekhaya even njengoba enika iassurance ukuthi lokuzakulungisa ukuthi kuzalungisa kodwa but sikhangelana nama elections.
Umpofu ukhandela ukuthi akhulumisane lazo isiphepheli phezu kwendaba zonke lezi njalo yena uqinisa elokuthi sokuyiZimbabwe entsha abantu abantu kumele baphenduke bezoncedisa ukwakha ilizwe isiphepheli zezimbabwe zibikwa zimele zibe sesiphindele ekhaya ekupheleni kukampalakazi lonyaka. Ngumartin Ngwenya wendaba zestudio 7 ngisehabron kwele Botswana.
Matebezulu sokusukela isikhathi sokuthi sixoxeni khonapha-ke ku-studio 7 sidala ukuthi sixoxe ngokuningi esilethulela khona ku-Facebook lakuzinye iy'nkundla zokuzilibazisa. So-ke lamhla bengibuze ukuthi lingathini ngodaba lolu-ke olwenzakala eHarare lapho ezokuthuthwa khona kulo muntu oyedwa odutshuliweyo wafa. Omunye-ke kukhanya udutshule laye kodwa kabhubhanga. Kuzozobuya lo munye la ulimele siloku mangalisayo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi likubona njani khonokhu la kobulawayo sizokuthiwa sebetshelwe kwathiwa abantu bamakhombi kuyakuthi uzokuqalisa inyanga ezayo akumelanga bengene kwezinye indawo. So-ke ngizokuthiwa silobaba lapha ecingweni awuthi ngize uthi nilobani. Sakubona mnumzana.
Sakubona baba, njani?
Ngiyaphila. Igama mbani baba?
Kukhuluma lo Alvord Ncube.
Yebo Alvord Ncube, kunjani baba?
Ngilapha eGolo kwamanje. Ngiyaphila. Indaba ezibuhlungu impela elizweni lakithi laseZimbabwe okuyukuthi asazi ukuthi njengoba besibhekekela ukuthi sewulotshintsho uhulumende so-ke sokungani kuzaba ngcono lo hulumende osukileyo ngoba okwakhe ubekwazi ukuthi abantu ma kuphambaniseka ekwazi ukuthi elwe eshaye ngama-stick button uyabona. Kodwa-ke manje lo sengenile manje ma sekwazi lokusebenzisa i-live bullet kunzima okuthi akulampumele elizweni lakithi silokhu siye emuva from silokhu savuswa ngu-Smith.
So kutsho ukuthi phela ngapha wena okuthiwo ukuthi akulamehluko kangako lokho kufana nje lakhona kwakhona
umehluko awukho ngoba suku siba back to west kufana nomuntu osuke epanene wele emlilweni ngoba uhulumende obekhona ubengcono bekwazi ukuthi ethele ama-tear gas makuthi kumbe kulenye into engane ayihambi kahle faka ama-tear gas ethele i-button stick manje lowo ma sekwazi ukuthi esebenzise i-live bullet uyabona ukuthi kunzima lapha.
So manje wena ubona zani kuyaphetha ngani lokhu njengoba ungazani kuyamemetheka nje kusiya phambili kodwa loba nje kuthiwa babuyele lapha kade bechovela khona kumele kwenziweni vele ukuze ithi kulungise khona.
Into ekhona yikuthi African Union lama le SADC kahle kahle vele i-special SADC yebo esincindezela uthini eZimbabwe ngoba all these things kule Roma yokuthi uTsvangirai was once won ukwawini election whatsoever but Southern Africa countries bekubhekile uyabona.
Yes.
So-ke lamanje bakubhekile ukuthi there was i-coup eZimbabwe kwathiwa it's not a coup but obviously it's a coup ekhona. So-ke into ekhona ukuthi angazi ukuthi bathi international community or whatsoever ngesilungu obona labo Southern Africa Development kumele ukuthi ngabangenele lizweni leliya. Bebona ukuthi khonkhona i-human rights ilungelo lomuntu liyaphathwa ngokupheleleyo liyahlonitshwa
okwamanje alihlonitshwa kumbe kumenjani.
Obviously alihlonitshwa ilungelo lomuntu ngoba laba abantu ma kuthi bayazizamela ukuthi bephile ngoba kungabheka i-industry eZimbabwe vele wonke umuntu lami nginje ngilapha e-South Africa ngizibhekele ukuthi ma ngingatholi imali ngithenge ikhombi ngiyayichovisa. There's no other industry eZimbabwe is not vast ukuthi khokona ayikhuli into ekhona wonke umuntu ucaka ukuthenga imoto i-M12.
Siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana isikhathi du sibongile kakhulu baba.
Ngibonga mina baba.
Ake sizokuthi silobani futhi ecingweni ngizokuthiwa sesilomunye ubaba. Sabona mfowethu.
Yebo bhuti, kunomthobisi Ndlovu, ngiyabonga ukuphinda ngibuye futhi ku-studio 7.
Siyathaba kakhulu la ukuthi ubuyile khonapha. Ungathi ngakhona ukukwenzakala e-Harare?
mina ngokubona kwami okwenzakale eHarare manje ekuhlukunyezwa lona ilungelo lomuntu ngoba anikaze lathona interview ilungelo lomuntu. Ngibuye ngithi mina makwenzeke eHarare kuye kubabonisa ukuthi uhulumeni ophetheyo akabahlonipha abantu. Uma sasikhala ngegugu rawundi abanye babephendula bethi it was a moment of madness. Kusho khona ukuthi uma ehlanya lohulumeni uhlanyela ebantwini. Isadidi ayikazi ilunakise isidaba lwaseZimbabwe. Angazi ukuthi mhlawumbe nayo ikhona ekutholayo yini kade lahlukunyeza ilungelo labantu. Ekubulaweni kwabantu akuyona into eqalayo ngoba sebeze bafa abantu in-public. Kanti senzeka leyo nto ngoba alikaze lahlonishwa vele ilungelo lomuntu elalizwe. Bangabe uthi wenza ulutho ukhuluma ngegovernment ukuthi yenza lokhu nalokhu ungagcina u-disappear kwawena ngoba ilungelo lomuntu alikaze lahlonishwa eZimbabwe.
Kwenziwa kwini konokuthi ilungelo loluntu lingahlonishwa kweZimbabwe? Ubona ngani kube njani?
Iphethe ngondlovu kayiphikiswa. Abantu abangena embusweni belambile bawuthola umbuso ngakho ke bazoyenza noma yini ukuthi bengaphumi kuloyo mbuso. Ngokuba manje ngoba siye ephethweni bayogijima behamba besiyarobha abantu le makhaya bebanikeza ukudla ngoba bakwazi abantu balambile. Emveni kwalokhu bayokhohlwa ngabo. Mina ngithi abantu sake babuye becabange futhi ngoba into le iyenze kanjalo nje ukuthi beke bekwale lokho kudla bakuphiwa berojo ngakho. Ngoba manje izohamba emakhaya inikeza abantu ukudla senze ngathi abathanda abantu ingabakhathaleli. Ekugcineni sogcina ngokubahlukumeza babantu bedemonstrate against i-government iyabalimaza i-government. Lokhu kubonakele kubo Harare 2016 besithi umgaba kahambe kwenzakalani. Abantu balimala ngendlela ebuhlungu ukuba azange labhekelelwa ngisho ulungelweni but bazokuthi ethi ku-constitution ikhona i-constitution yabavumela abantu ukuthi bedemonstrate. When they're demonstrating that that's harassment of human rights. Isadiki namna ngibubona ubulungiswa bayo ngathi khona ekuzayo eZimbabwe. Ngiyabonga futhi.
Ye kodwa ke wena nxa ungathi walungisa khona kuphela mzala ndobe kungenza njani?
Yebo.
Wena ye. Kube.
Mina ngokubona kwami mangathiwa kuyalungiswa kufanele ukuba i-government izehlise phansi ingenze ngathi yabathanda abantu ngoba kayibathanda abantu baseZimbabwe i-government yaseZimbabwe. Into eyifunayo nje manje ivoti labantu. Abantu mina ngokubona kwami kufanele beke beyeke ukurojwa nabo benikeza ama-food facilities into eziphelayo. Into kumele beyifune infrastructure ezoletha imisebenzi abantu besebenze. Mhlawumbe kudisulwana lokuthi ngakubona kungenzeka ezona ngoba kusazoqhubeka ma ngabe labo labo othetha bafuna ukubuyela beyojova khona. Ngendlela yokuba kulandiwe eZimbabwe angeke uze uhlale ekhaya ungasebenzi.
So ke siyakuzwa kakhulu ke ungathinela kusasa mnumzana kodwa phose lokugcina phela.
Elokugcina ngingathi manje ekufanele ukuba kube nokubekezelelana ngendlela kubana ungakhiphekeli igazi ukuthi yaphambili ngoba selikhiphekeli lasalidinge linye igazi futhi.
Hayi siyakuzwa kakhulu baba. Yeah, siyakuzwa kakhulu sibonga kakhulu.
Ngibingelele ekhaya eMatopo eBhaja lapho ngizalwa khona.
Yeah, qedisa bona yeah, qhubeka baba.
Yeah. Yabingelela bonke emndenini wakwaNdlovu manje abalalele uStudio 7 ekhaya eBhaja esigodini lapho ngizalwa khona. Ngiyabonga.
Sibonge kakhulu ungadinga kusasa mnumzane.
Okay.
Yeah, wathi sibone ke lapha silabo ke kumakhale kukhwini. Unomzane Jiyane uthi morning Mahlebe Zulu. Ngibukele ngise Durban South Africa. Kodwa lisixolele ke i-broadcast yethu ike yaphambaniseka. Isibile sayenza enye khonapha. So ke siyaxolisa kakhulu. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi i-broadcast interrupted. Yokuqala kathi ngahambanga kuhle. Kuzobuya ke umkhabela sizwe Ntando uthi ye akulungiswe konke okulungiswayo kona ngale ke eHarare. Kuzobuya ke lo munye ubaba lapha ke uthi hey Dube into ekhona ukuthi abantu kuyahlutshwana kakhulu la. So akulungiswe konke okuhluphayo eZimbabwe. Nxa singakulungisanga kungahlupha lo ubaba uthi ungusava. Siyakuzwa kakhulu. Sibone ke abanye abakhona enkundleni siyathaba kakhulu ukuthi iphinde labuya futhi laza sijoyina Ruben Ndlovu ukuthi livukile livuka kanjani Dube livukile Ruben kunjani baba kuzobuya ke uNdlovu Mthembo khona sima uthi umkhonto usugwaza ekhaya manje babe sichithela isikhathi nje besenza abakufunayo lapha ke kusebutswana umnumzana kodwa ke isikhathi sesiphelile ezulu kandaba singakehlukani nanzi indaba ebesikhokhela namhlanje amapolisa adubule abantu ngolesine ntambama abatshengisela eHarare kwafa oyedwa umnumzana obert mpufo umiswa edaleni lephalamende sigqiba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo ngugibs 2.